atisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 1 Hlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani labo lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174. Ibandla le MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula abelikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Kupe akumelanga kumangalise uZulu
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani phuki thina sabathena sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa asikukholwa lokho kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabuyisa lokho ababiza bethu ngumbuyiso abaningi bayabelieve ukuthi abakuba bashonayo bayababona njalo bayabakhokhela
sile ngxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Njengoba abantu abaningi bathandikithiwe mina njani ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zebhokwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale lenkayi bazwisisise ukuthi uDr uMagalela kaMafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abane asibetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Umbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo uthi oyedwa ubevela kwele Mozambique kuthi ababili bebevela kwele South Africa. Bonke laba bavalelwe ezinkambeni zokuhlolwa igcikwane le coronavirus. Ndale MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera okwenziwe liqula ebelikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Kupe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu ngoba abaningi abakholwa ngamadlozi. Ukhuphe lequla lakhe elibalisa unina kaTswangirai labafowabo ababili leziphathamandla zebandla leMDCT bebesengcwabeni likamuyi uTswangirai eBuhera ngomgqibelo. Umfanekiso kamabonakude ividiyo itshengise uMakhuphe esethulela umuyi amazwi okucela uxhaswa emthethwandaba ukuze amacala ayethulwe emadale aphumelele. Sixoxele isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khalipani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani eBuhera.
Hayi eBuhera sihambe kahle konke bekukahle nje emgwaqweni neweather konke bekukuhle safika bajabula nabo ogogo nabo makhelwane kwabamnandi kwabanjana. UMamkhupha wazwangena wakhulumisa nalaba afika acatha kubo uzokhumbula ukuthi kunomuzi lana afika acatha khona uChamse Zethu abafana bakhe besithi kuye ungumndebele omfethu lidizident akabuyele back emathepheleleni ngeke afake kuSizimbabwe uyofuna ukumtshisela kuleyo ndlu ngoba hambe wacatha kube bemthanga ngamatshe so izulu lalisina ke le ndlu yangabamba umlilo. So hambe wabona omakhelwane labo wababonga kakhulu ukuthi hayi siyabonga ngempela. Ngiyakwazi lokuthi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi indlu le mayengahlala nje noma ibe imuseum or imemorial kwazalo ukuthi kuhlale kwaziwa ukuthi yikho lapha ayifuna ukuthiselwa khona endlini.
Sibonile umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa unkosazana Dokozani Kupe engcwabeni likababa uTswangirai ekhanya ungani uyambikela uTswangirai okwenzakalayo. Abanye bathi siko leli linganalijwayelekanga. Uthini wena ngakho
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani phuki Thina sabathenga sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa. Asikukholwa lokho. Kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabuyisa lokho ababiza bethu ngumbuyiso. Abaningi bayabelieve ukuthi abakuba bashonaya bayababona njalo bayabakhokhela. Umama ukhuphe ngabanye balabo bantu lobaba uMonzora lobaba uKomichi ngabanye babantu ababelieve ukuthi abantu abaleleyo bayabona njalo bayakhokhela abantu nabantu bakobaba uThwangirayi ugogo yakukholelwa lokho abafowabo bakaThwangirayi bayakukholelwa lokho uzokwazi-ke ukuthi iconstitution yethu inalokho okubizwa kuthiwa yi-freedom of religion ngezinye indlela mina njengokhaliphani angikwazi ukuthi bese ngifostela bonke abantu ukuthi ababelieve njengami umsabatha okholelwa ukuthi abantu abafileyo bafile uyakwazi-ke ukuthi i-Afrika ingaka kanje abantu banenkolo ezehlukeneyo so laba abacomplainayo hayi badlala ipolitiki bafuna ukuqamba amanga akekho umuntu ongakaza khulume noThwangirayi even i-alliance ize ihambe isithi yenze i-memorial khona bafika bakhuluma naye babe ngekho engcwabeni kodwa bayathi bathi Thwangirayi kwathi bakhulume ngoba bebelieve ukuthi uyabezwa
abakucele lika Mnumzana Nelson Chamisa bathi bona ubudlelwano buka Nkosazana Thokozani Khuphe lo Mnumzana Thwangirayi bamungasahambi kahle
isidumbu sika babo Thwangirayi sabuya no dokotela uKhuphe sisuke South Africa sabuya nogogo ozala ubaba uThwangirayi sabuya nomzukulu umtshana ka babo Thwangirayi twa ngubrailin so laba bakhulumayo nje hayi bakhuluma ipolitiki bakhuluma amanga aluhlaza tshoko umsebenzi kababa uThwangirayi owayenzeka eGoli lokho ababiza bethi memorial service mina ngangingumaster of ceremony kuleyo service i-keynote speaker kwakungumama uKhuphe even umsebenzi weZimbabwe kwakumele kube ngumama uKhuphe wasengena ke lo mfana ngama-tags akhe izikliwi zakhe lezi kodwa i-program yonke yase-South Africa yilama diplomats neyaseZimbabwe kwakumele iphathwe ngumama uKhuphe njengo-acting president onguye owayesucceede ubaba uThwangirayi so laba bakhuluma ukuthi ubudlelana babungekho mnandi kwathini bakhuluma into yabo nje epolitiki engekhoyo ugogo bengekamvumeli umama abafowabo bakaThwangirayi ubaba uCollins nobaba uManase bebekhona lapha bajabula kakhulu waphuma umama uKhuphe njengoba sengitshilo wangena la kubomakhelwane nalapha indlu acatha khona waxoxisana labo ngoba uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kungcwaba ubaba uThwangirayi bangena ensimini zabantu bamosha laba bantu bakaChamisa la so umama uKhuphe wafika wakhulumisana nabo kwaxoliswa kwathini ukuthi hayi kusiya phambili sesizoyenza kahle ngendlela vele ubaba uThwangirayi belimazi engakhona so hayi ngamanga luhlaza tshoko ayikho le nto le bayapolitika nje
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington Dokotela wezemfundo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda nguye okhethwe ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ngolwesihlanu uMafa Sibanda uxoxile uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuze sizwe imbali yakhe lokunye okunenginengi
ngilapha namhlanje njengonew deputy spokesperson onkomoshe kakhulu ngoChamisa ukuthi ngikhulumise indebele abesikhiwa bakhona bantu mahlabe zulu bakamthwakazi sesisiqalisile njalo impi ezafanana nomacathelana thina asilamkhonto asilambipak sifuna ivoti lokuba abantu bame ngeqiniso lokho kwenziwe akasebethengwe izanu ukuthi badle khathesi ngikhuluma kunje sebegcinwa ngamapholisa nama-CIO ngoba bayakwazi into abayenzayo ngayilunganga sele sesaba ngitshe nezithunzi zabo
abanye bebekhonona ukuthi balutshwana-ke abesindebeleni abakhethiweyo
mina ngibonga abantu be-MDC abesindebeleni lelizwe jikelele ngoba umsebenzi lo ngiwuqale kudala ngo-1965 ngaphuma ngaze ngayahumutshela ngise-Egypt under Zipra Command ngabuya ngasebenza lonkomo ngabuya ngasebenza le-MDC iqala yithe sayiqalisayo ngile 15 years ngihumutshela ngiyi-spokesperson ku-province abantu bathabile ngile almost 7,000 abantu abangitshayela ihlombe from all over the world besithi uChamisa le-national council le-national executive benzeka bayajabula nginationalist imabhavu -regionalism ngiphezu kwenketa abatshabi ngizesebenzela isizwe sikamkhakwazi nomambo lowo ongani uyakhonona hatshi ngingake ngabakhulumela mina ngizekhulumela sizwe jikelele kodwa ngigxile kakhulu ngapha esikamthwakazi ukuthi bazwisisise isiNdebele hat ikhiwa njengoba abantu abaningi bathanda ikhiwa. Mina ngizabe ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zegogwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale lenkayi bazwisisise ukuthi uDr uMagalela kaMafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo sebuyile lendaba ezinhle lezimpi. Ngizabe ngizichaza njalo ngishaye ukuthi mhlawumbe Studio 7 yini engiqala ukusebenza layo isasungula njalo lokhu ngikhona uNkulunkulu uyadunyiswa ngalokho.
Usungusikhwica mfundo, yiziphi izifundo osuqeqeshe kuzo?
Mina ngiqeqeshe kuqala ngaba ngutitsha, ngaqeda esikolo ngiyi-form 2 ngayenza okuthiwa i-T3 ngo-72. Ngithe ngo-75 ngase ngikhapha ngisiyafundisa e-JZ ngingala form 4. Ngenza ama-courses amaningi e-East Europe kodwa ngithe sengibuya lapha hhayi bafika bathi wawu ngala form 4 isinivalid. Ngaqalisa ukubala ordinary level lo-A level ngaqeqesha ngase ngisiyakwenza i-diploma in education e-University of Zimbabwe. Ngithethe ngiyiqedile 2 years ngase ngisenza i-Bachelor of Education. Angisasebenzanga bahle bangixotha abantu bezane upefu bangixotha uba ngumbalisi. Ngabuya ngaba i-MT ngasebenzela i-Zimright ngaze ngabala ng-MP. Kuthiwe ngo-2013 sebefake omunye u-member uba i-member of parliament. Hhayi kwangishupha kodwa kase ngisithi ngcono ngivale ngase ngiqalisa ukubala i-masters yami ye-University of South Africa. Ngayiqeda ngizintwe ngafisa. Ngiqede i-PhD senge-69 years. Ngiqede sengilijahela idala yikho ngithi usapoti kamzilikazi kalufunde. Ngenza i-political science. Yikho-ke ngiyisiqhiqamfundo kodwa ngile-humility angizigadi.
Udokotela wezemfundo uFelix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi kulomunye wesilisa ojwamulele omunye wesifazane ikhompyutha lefoni ngemva kokumgwaza ekhalwini. Kodwa umama lo ubikwa ebambelele imota kade isetshenziswa ngowesilisa lo ukuthi abaleke yamhudula. Kodwa wala elokhu einamathele imota leyo yaze yama kwaphuma amadoda amabili ebaleka kodwa umphakathi wabagijimisa kwabanjwa oyedwa. Iphephandaba leChronicle lithi abamasonto ikakhulu amapostoli baqhubeka bebuthana bezithandazela kungakhathalekile le migoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ethi akumelanga kubuthwane. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Okhulumayo lo ngugift Sonduku umfoka Ndlovu laphana kuGambo endaweni yasePlumtree. Basakazi bengithanda ukuthi indlulise umlayezo omncane la. Ikakhulukazi abantu bezana bengicela ukuthi bezame beke besihloniphi. Sikhathele thina ngengoma yabo le abahlala beyicula everyday bethi hayi ilizwe liyafa nje inkinga ama sanctions. Ilizwe laseZimbabwe akusilo lodwa ilizwe lama sanctions. ORussia abafakwe ama sanctions, oIran abafakwe ama sanctions, oChina abafakwe ama sanctions, oNorth Korea abafakwe ama sanctions. A lot of countries lapha afakwa ama sanctions kodwa bayaphila. Into ebulala ilizwe yicorruption, basebenzela izikhwama zabo. Into ebulala izwe yizek engayenzi ifree and fair election. Yiphi investor eza themba ilizwe eliriga emini bebade? Into ebulala ilizwe yizanu PF ethatha ama security forces beyenze iprivate property yezanu PF. Ama security forces kungaba ngamasosha ngamapolice asize umphakathi engasizi izanu PF. Into ebulala izwe yikungahlonipha amalungelo omuntu. Awuntshele ilizwe imali zabo ibonakala lichawa mama elibalimaza ngaleyandlela. What kind of country countries that one. Okunyo kubulala ilizwe, justice system. Investor maiza zochala imali ezweni. Iqala ibheke justice system. Ukuthi right, njoba mase ntshalile imali yami laphana. Ingabe justice, uhulumeni sefuna ukuntshontshela. Ungabe umthetho uzamela yini? But lapana siyabona ukuthi justice system yakho ni controlwa izani. I used to look ilapha South Africa. South Africa kule public protector. Even u president can be held accountable. Manje laphana ilizwe uthola li izani izenzela umathanda. Hayi isikhathele thina ngayizani. Ake beke kuhlala besiculela ingoma engazwakaliyo. Nyabonga ukuhlala ngisethembisa.
Linjani ku studio 7? Njani lani balaleli? Ngithanda ukusekela ubhuti lo uGift Sonduko weplant. Kodwa ezinye izinto shuwe sizenzayo. Sizenza abona siyabe singananzelelanga. Kodwa ezinye izinto shuwe. Lokho akukhuluma njengokushuta amabhalabhala, okufonafona usendaweni ezipublic, ezinto eziyisecret. Mbabucanga ukuthi abantu bayakubuka. Siyazazi ukuthi thina singabantu bokudubeka. Asikena siziphatheni kuhle shwa njengathi thina amaZimbabwezi. Siyazazi ukuthi ekhaya siyadubeka. Kodwa nxa sesifike endaweni engani ingcono. Sesifuna ukubona bonakala ukuthi thina sibe singamaqhala-qhala. Ayi, mina ngasishwa kathi sinjani. Sahlala sidubeka, sahlala siphansi, sahlala sihawuliswa ngabantu abazihlalele kuhle. Sahlala sihawula. Ndaba ufuna ukuzenza amaqhala-qhala. Ayi, asike siziphatheni kuhle. Ayi, mina imazwi kabhotulo kanithintile. Andanithintile. Ngangikuhleka selokhu indawo kwebhalabhala kwami. Kodwa sengibona ukuthi ayi, asonto e-right. Ukuzingela ibhalabhala akulunganga. Khonokho ufuna usisiloti umnawami yasuka kathinithine. Ibhatelwe ngumalaitshi emdizela. Ikuyini khona lokhu? Ungakwazi ukuthi kuyadizwa ngubani. Layenalo omunye ubhotulo ukuthi wayefona esithi ipassport yami iphumile yomalaitshi wathinithine. Ikuyini ishiwa khona lokhu? Hayi, asikeni sizame ishiwa ukuzikhuza. Hey, salanda imali eButswana, salanda imali eSouth Africa. Asilandeni esukulandile imali kuphela. Sikele ukuziadvertise, sikele ukuziphablisha. Kanti kuyini kanti ishiwa amaZimbabwezi? Hey, hayi kodwa kunzima shiwa. Hayi, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Sanibonani basakazi beStudio 7. Siyanibingelela. Hayi, sisithole kanzima lana. These days, lockdown. Lockdown is twice senzima ngale coronavirus lena ngazi ukuthi le coronavirus yasivelela sithwele nzima impela ngale lockdown abantu bathwele nzima kakhulu mina into kade nzama ukuthi ngiyikhulume indaba le kaMakhupu uThokozani Khuphe abantu bahleli bekhuluma every day ukuthi uThokozani Khuphe lilunga lezano PF ene manje ngimzwile ngeAfrica Day ekhuluma lapha ethina hey uThokozani Khuphe awungeke uze umuzwe ekhuluma ngobubi obenziwa izano obungaka njalo nje uThokozani Khuphe angeke umuzwe ekhuluma ngobubi bezano PF izano PF busy ithumba abantu balalise sibedlela ama journalist abosh kodwa uThokozani Khuphe busy na uthi hayi asibambaneni sibe into eyiwani sibambane sibe into eyiwani kanjani state ukuthi kukhichizana kanti wena uThokozani Khuphe wena mama uyi opposition enjani kanti yabona uThokozani Khuphe nabo wathi phugeni laba yabo Denmoyo lo se America nje labantu laba nje aba join izano bahlukane nathi siyabacela ngiyabonga abantu beStudio 7
ngiyabonga ngiseButswana eFrancis Town
igama lami ngusiphetheni Mpofu ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7
zihlobo zami eziseButswana eziseNgilandi langaphi ngaphi leSouth Africa nxa ungakasuki phansi qala ucabange ngokuya ukuthi ufika uquarantine njani nxa usuzimisele sukuma uhambe uyequarantine kodwa nxa ungakazimisele hlala phansi ngoba equarantine kunzima no social distance akulani no sanitizing so kulama chances ukuthi lawe uyakhona ukusuka uright lapho suka khona ungela mkhuhlane uzowuthathela khona apha uma quarantine centers
lokhu sisizwa bakethi ukuthi abantu lokhu kumkhuhlane usanda khona phansi sifike koBulawayo abantu babo otshwabe botshela amamaski kodwa lo mkhuhlane nasi akuboni ukuthiwa abantu sikulokhu kuvalwa ngakho kunokuthiwa kule ikorona ngapha eZimbabwe vele ikabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane sizwa ngakho kunokuthiwa abantu lokhu bebanjwa umkhuhlane singawubonile ya linjani bakethi okhulumayo engudube enkayi hayi thina sesithule nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi imisebenzi ivaliwe wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenze ezimoteni manje i-government isizithethe imota zonke zabanikazi sasisebenza kizo sokuthiwa zibe ngozupho zonke so sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade sithola khona imali so asisakwazi ukuthi kathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni kumbe lingasiphathisa bakithi hhayi sesilubonile uduku.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuthiye abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla kwele Kenya bethwele nzima. Kwesatshelwa ukuthi iningi labatshayeli laba linegcikwane leli njalo ukuthwalwa kwempahla akusahambi ngemfanelo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi uhulumende wakhe uzavumela abafuna ukufuya inyamazana zendle ezincinyane njengendlela yokukhuthaza ukulima okutshiyeneyo. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Uhulumende wele Melika uthi kulamazwe agoqela leZimbabwe ajojozela udlakela kulelo lizwe kulandela uqhamuka kokutshengisela okulodlakela. Ukutshengisela lokhu kumayelana lokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ziloba enkundleni zobulembu zithi ilizwe leMelika livame ukusola uhulumende weZimbabwe ngocuku kodwa nanku amapholisa eleMelika wona abulala abensundu mahlayana. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane leCoronavirus lokho liqansa ngapha kweleMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha, umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi edolobheni le-Ohio lapha ahlala khona umumo we-coronavirus kumbe i-COVID-19 umi njani?
Hayi, COVID-19 ngapha hayi kungani kuthule nje kodwa izinto sezama ukuthi zibuyele ku-normal ngapha e-Indiana. Ngoba uhulumende njengoba esetshile ukuthi kakubuyelwe kodwa kuma-companies la kwezitolo nxa usiya shopa kulokho kufuneka ukuthi ube le mask lapho social distancing nje ukuthi ume nje 6 feet away. Konke nje kufanele kwenziwe ama-hygiene and they are being observed. Abantu bonke they are still alert civil at this point. So kukhanya ngani kulobubele kodwa kuzabonakala zokusiya phambili.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo amabhala lapho kunathelwa khona lezinye indawo zokuzijabulisa?
Oh, izitolo zivuliwe, yeah. Izitolo zivuliwe. Engaboka abantu kuvuliwe indawo njengamabhala. Yeah, kodwa into enje okunengi kuyavula kuyona livikezayo. Into njengama swimming pool okudlala abantwana ama parks. Iparks actually ama parks vele sevuliwe but ama swimming pool, ma public swimming pool avula kuyona livikezayo esiqala uJune. So nje izinto eziningi siyabe sezivuliwe.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphele.
Yeah, okusokala lapha nxa sikhangela la ngokukhuluma kwezincwethi ukuthi le nto sesiyahlala sinto esizaba layo lanxa kulokhe kulomjaho okudinga ama-vaccine okuyitsho ukuthi yikho kuzatshenisa ukuthi kuyiwa ngaphi kodwa ke into esizahlala ikhona ukuthi ngaphela hhayi izathatha sibile isikhathi. Ngithi mhlawumbe ngithi sizayijayela sigcine sesiphila nje ngokunanzelela njengabo N1H1 la wonke ama-flu nje ahleze khathaza so kangithemba ukuthi izaphela ka-1.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sisalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Yeah, 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 y
Kala D ethiwa yona isoka lami isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo kulabanye abane asebetholakale belegcikwane lecoronavirus osokukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174 Ibandla le-MDCT lithi ukuya emngcwabeni likamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula ebelikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu. Besile ngxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisa uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.